Ngasolo ngizama nkosi mina kwenze njani akuhlambe sengicele kakhulu thandaze kakhulu sekhlupe kakhulu